abesifazane beZimbabwe laba bathi basungulela lohlelo ngemva kokuba kulabo mama beZimbabwe labantwana abaselegcekeni ngemva kokutshelwa isteza bebehlala kuso edolobheni lePretoria. Elinye ilunga lalihlanganisa uNkosazana Chichimoyo uthi ngemva kwalesi sehlakalo bakunanzelele ukuthi banengi omama labantwana beZimbabwe abahlala etshatshalazini lakulezi zitezi ezadelwa ngabaninizo, iningi lazo ezingelamagetsi lamanzi. Uthi lokhu kwenza impilo ibe nzima ikakhulu ngesikhathi lesi esebusika.
Igroup lelisa liyenzela ukuba njengabomama beZimbabwe abaseSouth Africa siyazane, sibe nobudlelwano obuhle, sincedane lapho esebe sidubeka khona. Lokunceda labo ababe besize funa uncedo lwethu, sibanceda ukubana izinto zibahambele kuhle, zibahambele kangcono.
Elinye ilunga lalinhlanganiso ezibiza Zimbabwe Women with a Vision, uNkosazana Blessing Moyo, uthi inhloso ikusiza iloba nguphi umama kumbe umntwana odinga usizo kungela bandlululo. Uthi bafuna njalo ukuthi benelise lokusiza abakwele South Africa abahluphekayo. Uthi kuqula lalabo abatshelwe isitezi, abagoqela umama labantwana, kuningi abakudinga ngesiphangiphangi njengoba kuyinhlekelele ebehlele bengalindele. Uhulumende weSouth Africa ulohlelo lokuholisa imali yeqolo kubomama labantwana, kodwa abeZimbabwe abalutholi lolusizo ngoba bengayisizo zezalwane zakuleli. Iningi labo-ke baphila ngokucela labantu ababo ezitaladeni. Nxa sekubuya ekuhlaleni bagcina sebehlala ezitezi ezatshiywa ngabaninizo, lapho uthola khona phose belitshumi endlini eyodwa, kwezinye indawo kusetshenziswa amabhokisi kwehlukanisa indawo zokulala. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Thabi Gumbo uthi lolu luhlelo oluhle kakhulu ngoba ukusilela kwemisebenzi kwele South Africa sekwenze kwanda inani labantwana beZimbabwe abangafundiyo, iningi labo othola sebencedisana labo nina ukucela usizo emgwaqweni.
Ngibona omuhle kakhulu ukuthi abantu bephiwe ingubo ngoba kuyabanda ikakhulu omama nabantwana abangenandawo zokuhlala, ukuthi labo bafudumale ngesikhathi lesi esinzima esewinter baselizweni elisekude lakubo bahluphekile. So ku-right ukuthi baphiwe nabo ingubo.
Inhlanganiso le ngesibili eZimbabwe ukubunjwa kwele South Africa ngenjongo yokusiza abesifazane labantwana. Ngenyanga ephelileyo wethulwe ngokusemthethweni eZim Imbokodo, yona ihlose kakhulu ukulwela amalungelo abesifazane kanye lokuxhasa labo abafuna ukusungula amabhizimusi. Mele Studio 7 ePretoria kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.